Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhla zimashumi mavili lambili kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izethi ayingeke yenelise ukuthi ibe nokubhalisa okuqondileyo ngoba ivele yona ikontrolwa kumbe ngithi ilawulwa nguhulumende.
Ziyaqhubeka ingxaki kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo.
Ya, yona imnandi ngasiza ngifanise lenyama yenyamazana ezegama. Iyafana lenyama yesiyanyama yedube ichithi ifana kanye kanjalo inyama yedube.
Bathi inyama yendwangu ngumnandi epholile eyedonki ke diyani indlebe lizizwele kwabayidlayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi baqhubeka besehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela esokuswela ubufakazi balapho umuntu ahlala khona iproof of residence. Ngisho leZimbabwe Electoral Commission iyakuvuma lokhu kanye lokuthi izinengi inkinga uZulu abhekana lazo. Umbuzo okhona ngothi kambe iza kwenelisa na iZEC ukubhalisa abantu ebajongileyo abayizigidi eziyisikhombisa 7 million. Sixoxelo meli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Abednego Bebe.
Zinhlupho ezikhona ezenza ukuthi iZEC ayingeke yenelise ukuthi ibe nokubhalisa okuqondileyo ngoba ivele yona ikontrolwa kumbe ngithi ilawulwa nguhulumende onguye owenza ukuthi khona iyenze lokho abakufunayo. Njalo uhulumende lowo wezanu ozama ukulawula iZEC ukuthi iphume ibe lempumela ezakwenza ukuthi bona benelise ukuthi bawine lolu khetho olubuyayo. But kungasenani ke abantu bakithi engingabacela ukuthi bakwenze ukuthi kababuyele ke ezindaweni zabo babe lokuzwisisa ukuthi kunohlelo olutsha lokubhalisa. Njalo lolu hlelo lokubhalisa olutsha ludinga ukuthi umuntu oyisakhamizi olekhadi elekhansili elitshengisa ukuthi yisakhamizi kumbe ngithi esenkayi uhamba ethwele isithupha sakhe ehamba ethwele lekhadi lelo lomuzi ukuthi ayebhalisa. Umuntu ongalakhadi kumbe ongabhalwanga ekhadini naye ngunkosikazi waleso sakhamizi uhamba ethwele maybe nxa kuwukuthi ngumuntu ole-marriage certificate angahamba ethwele i-marriage certificate lekhadi lomuzi lesithupha sakhe ulakho ukubhalisa. Kodwa lo ongala marriage certificate kufanele ukuthi aye kukhansilar wakhe ayembhalela incwadi eyokuthi afakaze ukuthi ngumuntu ohlala esigabeni esinje onguzibani. Njalo ukhansilar wangkhona obhalileyo ungukhansilar uzibani bafake numbers zabo zezithupha bobabili.
Endaweni eziningi balutshwana ababhalisayo. Esigabeni sakho enkayi South kunjani?
Enkayi South ke okwakathesi kungaba lokuthi balutshwane ngoba abantu bekhapheli ungakhohlwa ukuthi kabalazo imali zokuthi bagade amabhasi besiyabhalisa enkayi ngoba okwakathesi umthini okhona enkayi isenkayi center emahofisini ecouncil yiwo wodwa okhona okwakathesi. Kodwa ke ngingakutsho ebantwini ukuthi-ke kuzabuya ke imthina ezangena ezikolo kumbe ezindaweni lapho kuvotelwa khona mhlaka 9 November lapho ezaqala khona.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele parliamente.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Bengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Epinga, North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Sefiphele kakhulu amathuba okuthi amabandla aphikisayo ngabumba umanyano owodwa ngaphambilini kokhetho oluzayo. Nanku sokule manyano emithathu ebalisa owecord okhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma, owe-Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, kanye lowe-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Khona kuyini okwenza abantu beZimbabwe behluleke ukuvumelana esikhathini esiningi kwezombusazwe? Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Udibonile solukhona kakhulu ngolokuthi lamabandla akhangelwa engaphikisayo, singathi kumbe singasebenzisa ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Tsvangirai njengomzekeliso, aselesipho lokuthi lanxa kulibandla eliphikisayo kalisakhanyi njengebandla eliphikisayo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Singaqala sibone ukuthi seke wangena ekubuseni ilizwe umnumzana Tsvangirai njengo-prime minister, ngayo lokuthi yena usehlala isikhathi eside kakhulu ekhokhela ibandla eliphikisayo. So ngani laye uselibandla elibusayo kumbe selesisindo esinjalo? Udubo kulokho yikuthi abanye abantu sebebone ngani nje naye usefana nomini president uMgabe, khonokho kuzayenza ukuthi ukubambana kube nzima. Siyakubona nokuthi abantu ngijikelele bebone eZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe usengumuntu owaziwa kakhulu ngezombusazwe. Esingakuthi i-participation yabantu kwezombusazwe kweZimbabwe iphezulu kakhulu kwedlula amazwe amaningi kakhulu, ngendlela yokuthi baningi abantu asebekhuluma nge-politics. So kusenza ukuthi labacabanga ukuthi bangabusa ilizwe babe baningi.
Ukhona yini umuntu ongamanyanisa amabandla aphikisayo, ikakhulu ongathakazelelwa ngumuntu wonke okucele eliphikisayo, njalo alubana ekhona lowo muntu uyabe ngumuntu onjani?
Angatholakala lowo muntu nxa yokuthi uTsvangirai angakhangela kuthi hayi, bengifisa ukuthi ndingomunye phakathi kwethu ongathatha ubukhokheli siya phambili. Yini president uTsvangirai labanye bakhe bazikhethe kumbe labanye bakhe akade lokhu ekade ephezulu labo bazenze i-council of elders ukuthi hayi bona sebezawakhangela babe bencedisa lapha ekubuseni kwelizwe nxa seliphethwe. Angabusisa lowo muntu upresident uTsvangirai, ngibone ngani lowo muntu angamanyanisa ilizwe ngendlela ephezulu kakhulu, njalo ngendlela yokuthi lo president uMgabe lezani bengeke benelise lokuyigama election, ngoba lowo muntu bengawuphumelela ukhetho oluzayo ngendlela ephakeme njalo engelambuzo.
Udokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithane. Qhubeka lusegudwini udaba lokuvulwa kwesilarha sokuhlinzela amadonki eUmguza. Inkampani enza lokhu ithi ijonge ukuthengisa inyama yamadonki le kwele China, hatshi eZimbabwe. kodwa uZulu lohulumende bathi besabela ukuthi inyama le ingagcina isithengiselwa abantu emabutha bengakwazi. Ina ngilithi idongi kalidliwa eZimbabwe, kodwa bakhona abalidlayo. Sixoxelo munye wabo umnumzana Libelelang Sebata ochasisa ukuthi waqala ukuyidla inyama yedonki kutheni.
Ahle kahle bengivakatshela umalume eBotswana. Mamfiyale eBotswana ngithela ukupheka inyama, mina ngisabuzayo ukuthi inyama ngiyani, le inyama ngayithola inyama iphekiwe. Hayi nganda yathi kumalume inyama vele inyama nje, futhi shithi uma ipheka inyama edliwayo. Mathi ma sengidlile lapho, ngiyabuza ukuthi malume bathi inyama le yazaba mnandi kangaka, inyama yani malume? Umalume wathi mthana, le nyama uyibona lapha, hayi inyama edongi. Kudlule amadoda lapha bethi inyama edongi, sabe sithenga le mlenzi lapha. Sawubinga, sawubika lapha mzulu. Lapha siyadla inyama edongi, ayesabisi. Hayi lami kulapha waqala ukubona khona ukuthi inyama edongi iyadliwa.
Injani emlonyeni, imnandi?
Ya, yona imnandi. Ngasuka ngiyifanise le nyama yenyamazalo ezeganga. Iyafana le nyama, siya le nyama yedube, icithi ifana kanjalo inyama yedube.
Kanje idube liyadliwa futhi bakhona abalidlayo.
Hayi dube, idube leli ngiyalifakaza, idube leli lami ngiyalidla, ngakhula ngilidla vele idube vele.
Akutshiyananga phela Sibata, idube ledonki.
Khonoko nje ukuthi idube lihlale egangeni, idonki ihlale ekhaya, sayisebenzisa silima ngayo, but akutshiyananga.
Akulamahluko Sibata.
Umahluko yilokuthi idube lihlale egangeni nje, idonki sihlala ekhaya, kodwa wona umahluko angiwoni ukhona mina. But idube mina ngikhule ngiyilidla vele, le mihwapho ithengiswa ekhaya, enye imihwapho edube siyidla, angikaze ngaba lohlupho lolungaka inyama yedube.
Uvele eGwanda, vele liyadliwa eGwanda, bayalidla abaningi.
Idube eGwanda liyadliwa, la lapho ayidube liyadliwa eGwanda, liyadliwa idube eGwanda.
Idonki?
Sekhona bayidla idonki ngoba ngike ngaba sekhaya umnyaka ophelileyo. Ngathola unedonki inye eyayifile la esigabeni. Wayihlinza amadoda, yadliwa.
Kwamalume khonapho eBotswana wayidla ungakwazi ukuthi ngedonki. Ilamuhla ungayilanda na ungayiqonda ukwazi ukuthi lidonki impela.
Ah, ngayidla. Ngizongithola iphekiwe ngayidla, ngeke kube neproof ngayidla.
Uthini ngebhutsha yamadonki le esivuliwe umguza?
Uzwa lohlupho olukhulu kakhulu kithi abantu esisebenzisa amadongi kakhulu ukulima lemisebenzi eminingi le esekhaya, ngoba asizotshontsha amadongi ngoba sihleli sikhala ngawo amadongi etshontsha ithi bayayisa eBotswana. Sisazotshontshela amadongi amaningi, sisazokhala vele ngale yebhusha le yamadongi.
Umnumzana Libelelang Sebata ngomunye wabantu asebeke badla inyama yedonki ubabhemi. Okwamanje ngilifake ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko bethu babethethela amazwi begcina amasiko wethu.
Namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngosiko lwantolontolo, lusiko lokuguqela obaba. Futhi-ke inhlaziyo udaba lolu ngilomnumzana Sikhumbuzo Moyo, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mama nkosikazi Maureen Moyo. Nkosikazi Moyo, sabona mama.
Yebo, njani?
Hayi, siphile kakhulu. Baba Moyo, linjani?
Siyaphila baba Dube, linjani Mthembu Zenda?
Hayi, siphile kakhulu. Sihle siluqalise nje udaba lwethu, nkosikazi Moyo. Kambe usiko lolu lokho lusakhona yini olokuguqela obaba?
Usiko lona mntakababa vele kalitshintshi, usiko lukhona. Kodwa into esinzima-ke manje ukuthi sizwe sihambe salahleka emasikweni waso. And manje ma ungabe ukhuluma ngesiko kubantu banamhlanje ungathi mhlawumbe ukhuluma ngento e-old fashioned, kodwa kuyiyo indlela yokuphila. Kodwa ngoba abantu behambe balahleka, yona isiko lukhona, kufuneke vele kube njalo ngoba iyindlela yokuhlonipha yethu abantu abamnyama e-Africa. Kodwa sowungathi indlela engasetshenziswa ngoba sesithethe ukuphila kwezinye iy'nhlanga sasuka kubuntu bethu base-Africa. Yikho sokungathi ubuntu bethu buhamba busilahlekile.
Ye, sike sizwe baba Moyo, kuhamba njani khonapho-ke kuguqelwa ngomama?
Hayi, omama vele ngokomthetho kuvele ngosiko lwakithi lwesintu bayaguga ma beletha abakulethileyo kubobaba, ngoba thina obaba vele okwenza siguqelwe lusiko lwakithi olwesintu ngokuthi thina obaba yithi esihamba siyeshela omama, njalo siphinde thina obaba sibe yithi esikhupha ilobolo lisiya kibo kamama.
Mhm. Nkosikazi Moyo, kodwa ke nxa usukhangele sibili ukuthi ye ilobolo laphuma lapha njalo khona ukukhulunywa ngumoyo ukuthi ubaba nguye washelayo phela. Kodwa ke nxa ukuthi wena nguwe osebenzayo ubudiniwe konke konke lokhu ungamguqela sibili ubaba umphekeli wenze konke lokhu.
Yebo, into esuka iqake lapho mntakababa ukuthi yikho ngishilo ukuthi sesasuka esintwini sethu imali akufuneki ngenze ngibe unomama osesiba osebhulisha endlini. Ubaba kabe ngubaba engenayo imali enayo imali ngoba imali yokuqala akuyona into yasihlanganisayo, sihlanganiswe ukuthi siyathandana and umshado usuka uyimvelo into from uNkulunkulu uyayibona. So imali yinto yasemhlabeni, imali ayingavali inhlonipho ebantwini. Ukuthi ubaba akasahlonishwa ngoba engenayo imali kusho ukuthi vele umama usuka engekho la ekhaya, usuka engamthandi lo baba, usuka wayevele yena elande imali kahle kahle ngoba imali akufuneki izimbi umuntu ongumama inhlonipho.
Mm, kunjalo yini Moyo, kumbe esele kubona lapha ezindlini kuzima bafowethu?
Khona ngokomthetho ngosiko lwakithi kufanele kube njalo njengokukhulunywa ngudadewethu uMamoyo. Kodwa ngenkinga eza namhla sesikubona umfazi angaba uyosebenzayo abe nemali ekuba yinkinga ukuthi umcontrole Dube usuke abe sebona isikhwama sakhe semali abone wena ubuya ngoyibo bona. Wena sofanele utshintshe ube nguye ophekela yena umwatshele umenzele konke yena ma evele emsebenzini aphambi ukuhlala nje esofeni abambi remote atobethe edlala nabantwana wena baba ugidima umphekela umayinela umenzela konke ngokuthi ngumyanga awulalo.
Lokhu ke Nkosikazi Moyo akwehlisi isithunzi sabobaba yini njengobaba lapha kuyabe sekhanya ngazani umuntu nje.
Kuyasehlisa sona isithunzi somuntu ongubaba mawuvele sokunjalo ekhaya ngoba mawuba besedlala indima kamama aphinde abe umntwana ekhaya. Eyi hayi umuzi awusena sidima mntakababa kusuka sokusemahlangeni lapha.
So ke manje kumele kwenzweni ukuthi kulungiswe khonokho kule ndlela ukuthi okungabanjwa ngayo sibili ukuthi kube nganeno nje.
Indlela ungabanjwa ngayo mntakababa into ekhona ukuthi sibuyeleni kule ndlela okhokho bethu ababephila ngayo ukuthi sesaphuma ebuntwini bethu asisazazi singobani sisukaphi senzani. Yikho kugcina sokudala ukuthi umuntu owumama manje azibone ingathi selingana nomuntu ongubaba kodwa ngokwenzele lwangakwendalo kaNkulunkulu ngeke bafa balingana. Ikuzilinganisa kwasemhlabeni nje kodwa ngeke safa salingana noma sokuzenzani.
Hayi ke okwalamhlanje ngimalapha-ke Zulu kandaba sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ngithele leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Sikhumbuzo Moyo ingcwethi kwezamasiko esintu lo Nkosikazi Maureen Moyo laye oyingcwethi kwezamasiko esintu. Nginethemba lokuthi sizehlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Siqhubeke ngezosuku lamhlanje ngelanga langesonto singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ibudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe bafethu yazi ngiyaziqhenya ngokuba ngomunye wabasakhulayo abadabuka eZimbabwe. Silabontanga abaningi abayenza imisebenzi enhle kakhulu okumangalisayo lapha emhlabeni jikelele. Kulabo Advocate Fadzai Mahere, abonkosazana Bembayishe Mshaburi, labo Zenzo Nyoni, bonke laba bakhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo. Bakhangelele ukuba yiziluleko zokuthi njengomuntu osakhulayo ungasebenza ithuba lisasekhona lokuthi amaphupho akho angafezeka. Bakhangelele futhi ukutshintsha isimo esibi esiphilwa kiso manje labontanga eZimbabwe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo munye wabasakhulayo laye ukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo, umnumzana Steven Sibanda. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitsheleke Steven, kuyini okwenza ukuthi ube ngumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Sakala edaleni sasepalamende ngathakula amayouth ekhona edale lasepalamende. So ngenje singathi izikhalo ezikhalazo zethu njengabatsha njengentsha azemukelwa kangako edale lepalamende.
lapho besikhuluma emakhalekhukhwini ngichasisile wathi wena uzabe ungena kukhetho lolu uyi-independent candidate. Awungitshele-ke usubhekane lobunzima obunjani ukuthi ufike kulesi sikhathi lapho uzathatha leli thuba ukuthi ungene lawo kukhetho ngomnyaka ozayo.
Ngathi udibo esihlangana lalo njenge-independent candidate, ngathi i-funding compared to ama opponents ami engiza kuma lawo abe wo-funded ngama-political parties abo. Ngathi uhluphe engihlangana lalo kakhulu ngola ma-flyers nama-t-shirt le nto zokuthwala nje ngathi abantu bethiwa point A besiya kuma-point B.
Uzabe ukankasela ngapha bangikhona?
Warren Park constituency.
Do you know ukuthi kukhetho lolu uzabe uncintisana lobani?
Ya okwamanje ngathi amanye amabandla awakenzi ama-primary elections abo okunjengisela ukubana bona bakabi prepared compared kimi nasengi-prepared sengukuya sibili yokusebenzela ngathi i-constituency yami.
Ayisakuzwa-ke mnumzana, awungitshele-ke wena njengoba ushilo wathi wena ubona ngane abekho prepared, ubona ngane amathuba akho okunqoba kukhetho lolu ame kanjani?
Hhayi, amathuba ami okunqoba ngathi very high ngoba mna sengikumodi yomsebenzi sibili sengibonisana labahlali base-Warren Park ngathi labahlali bangakwami ubana hhayi mna sengilungiselele ubana lingikhethe ngilisebenzele.
Abontanga abaphila khona bayakwamukela na?
Bangimukele kakhulu ngomthabo omkhulu Steven.
Nganqotshwa-ke Steven, ukhangelela ukuthi uzaphinda njalo ukungena kukhetho ngomnyaka ka-2023 na?
Ya, ngathi unqotshwa kakukho kusilabhasi yami. Ngaze nginqotshwe bengaze nginqobe. Into engifuna ukuthi iyefika kuZulu ingqondo yokubana abancane bengathi intsha kayisukume ime ngenyawo zayo isebenzele ilizwe laseZimbabwe.
Ayi, siyakuzwa-ke mnumzane. And then wathi ngibuza umbuzo wami owokugcina bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu okhangelela ukusiza bangakuthinta kanjani njalo wena udinga usizo olunjani?
Mina ndinga usizo lwama-flyers, lama-t-shirt ukuthi sinike abantu benze i-publicity. Njalo ababefuna ukusinceda befuna ukusithinta bayakwanisa ukusithinta through u-spokesperson we-campaign yethu. U-spokesperson wami uthiwa ngu-Amtage now.
Bangamthinta kanjani u-spokesperson wakho?
Kunombolo ezilandelayo +263 772 245 938 kumbe +263 772 611 057 kumbe kukhasi lethu le-Facebook etwa Honorable Steven Sibanda kumbe ukuzithinta njalo kukhasi lethu ku-Facebook page yami etwa MP Steven Sibanda.
Hayi, siyabonga kakhulu Steven. Thina lapha e-Studio 7 siyakufisela inhlanhla. Balaleli, lapha liyizwile indaba ekhona. Masihambeni sonke siyosekela abontanga. It's time for fresh blood, Buffett. It's time. Hi, it's Kachi. So it's Pelili. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo. Ngumike Hobe. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamuhla?
Namhlanje ngikhangele umbhalo okuMateyu chapter ka-12 verse ka-15. Ngifuna ukuqhubekela phambili ngikhuthaza abalaleli bethu ngendaba yobukhokheli. Ngiyananzelela ukuthi ilizwe lethu selifike esibangeni sokuthi abantu baqalise ukucabanga ngokukhetha inkokheli. Manje lapha siyafica uJesu ekhuluma ngobukhokheli. Singabala kuMateyu chapter ka-12 verse ka-15. Uthi yena kodwa uJesu esekwa ekwazi lokhu wasuka lapho abantu abaningi bamlandela wabasilisa bonke wabalayisisa ukuba bangamfezi uvesi ka-18 ithi yona usekhangela okwakubhalwe ngaye kumprofeti u-Isaya othi khangela inceku yami engiyikhethileyo othandekayo wami othokoza ngayo umphefumulo wami ngiza kubeka umoya wami phezu kwakhe uza kuthumayela ukulunga kubo zonke abezizwe hayi kubangisa hayi kumemeza ngakho oza kuzwa ilizwi lakhe ezindleleni umhlanga ofecekileyo hayi kuchaphula kutsho ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyachazisa isimo sencevu okokuqala ngiyagcizelela entshona ngokukhuluma ukuthi ukuba yinkokheli ukuba yincevu sesilabantu abaningi abangafuni ukuba zincevu kodwa abafuna ukuthi abantu babenze leyonke into ngakho nxa sikhangela umzekeliso kaKristu siyananzelela ukuthi inkokheli efunakalayo yile eba yincevu phakathi kwabantu okwesibili siyananzelela ukuthi kuyakhuluma lapha ilizwi likaNkulunkulu ukuthi yena kayi kubangisa abantu abaningi bayathanda ukubangisa izikhundla bayathanda ukubangisa ukuba phambili bayathanda ukubangisa ukuthi kube yibo ababonakalayo kodwa nxa sibona umzekeliso kaKristu nxa lapho wayesilisa abantu wayebatshela ukuthi lingatshela abantu ukuthi yimi ngimangaliswe umbhalo othi ngelanga lapho sebemdinga befuna ukumbopha ukuthi bembulala uthi yena abafarisi bamdinga phakathi kwabafundi bakhe bekuzwa ukuthi kathi vele onguJesu nguphi phakathi kwentona lonke ngenxa yokuthi uJesu kafanani lenkokheli lezi ezihamba zilabantu ababavikelayo abaningi ngokukhanya ngemfanekiso ukuthi hayi lo ngumnikazi webandla leli kodwa uJesu kabengamboni ukuthi nguphi phakathi kwabafundi bakhe ngoba wayefanana labo nje ngakho kabangisa ukuba phambili kabangisa ukuthi abe nguye okhanyayo siyananzela njalo ukuthi ilizwi laphana liyakhuluma ngokuthi umhlanga ofecekileyo kayi kuwaphula kutsho ukuthi inkokheli elokuneke inkokheli enanzelela lalabo abantu ababuthakathaka phakathi kwethu isikhathi esiningi siyasinanzelela ukuthi nxa kulabantu abadubekayo kumbe abantu abahlukuzeka kalula yibo kumele ukuthi ngabe inkokheli ziyabakhangela ukwedlula wonke umuntu that isikhathi esiningi thina abantu abakhokhela amabandla kumbe abantu abazinkokheli sikhangela izinothi sikhangela laba abalezimali sikhangela laba abakhanya bengcono kodwa nxa sibona umzekeliso kaJesu wayekhangela laba abantu abangakhangelwa ngabanye abantu ukhona omunye wakhuluma wathi yena nxa uzaba yinceku yabantu laba abantu abangalandaba labo uNkulunkulu uzakwenza ukuthi ukhokhele abantu bonke laba abafuna ukuthi wonke umuntu abakhokhele ibala elithi ukuba yinceku kumbe lokuba yinkokheli esikhathini esiningi nxa sikuhlanganisa kuyanga izinto ezingahambelaniyo kodwa nxa sibala iBhayibhile ekuqaliseni uGenesis size siye ekugcineni sinanzelela ukuthi kuNkulunkulu lawo mabala akhanya esitsho into eyodwa uJesu nxa simbona sihlangana naye egezisa izinyawo zabafundisi bakhe mina ngiyangithandela umbhalo othi wona kuJohni chapter ka-1 verse ka-1 ithi ulizwi waba inyama kutsho ukuthi into leyo kumele isimangalise ukuthi uNkulunkulu kambe sho wadala umhlaba wadala umuntu uyazishinqeza yena abe inyama abe njengathi lokhu kutshengisela ukuthi wayefuna ukuba yinkokheli efanana labantu labo ebakhokhelayo nxa sikhangela umuntu oba ngumelusi ugcina enuka njengezimvu ugcine efanana njengezimvu ngokutshona phakathi kwazo ezithwala ezilimeleyo eziphakamisa kanti thina sizinkokheli ezinjani ezingafanani labantu labo esibakhokhelayo
kuyiphethe mfundisi
sakho siyathandaza namhla sithandazela abalaleli bethu labo bonke abafuna ukuba zinkokheli ezigabeneni ezehlukeneyo baba ngegama likaJesu sithandazela ukuba kube lo moya wokuba zinceku kungabi lo moya wobudlwangudlwangu lo moya wobuhwaba phakathi kwabantu abafuna ukuba zinkokheli kodwa bebe ngabantu ababazinceku abancedisa abantu bakho ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu sizaqhubekela phambili lokhu sikhangela ukuthi ubukhokheli buyini
lapho ke besivuselela umoya silomfundisi useNispanda ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ziyaqhubeka ingxaki kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo losemlonyeni yabanengi udaba lokuvulwa kwesilaha sokuhlinzela amadonki eUmguza. Lizo ingxoxo yethu lomunye wabadla idonki. Kwanelo kwalamhlanje olibalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.